soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 lwezi 2021. Ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kule South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi sase net of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi festive season, anything can happen.
Elebhilithani selimise ukungena kwendizamtshina ezivela emazweni angezansi e-Afrika. Ngemva kokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele-South Africa.
Ngirendifleti ngisebenzisa iphemithi, ngina i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa iphemithi, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa iphemithi, ngile akhawunti e-Netbank ngisebenzisa iphemithi, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa iphemithi.
Bayakhala abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele-South Africa aweZimbabwe special permit. Abathi ukuvalwa kwawo kuzakwenza belahlekelwe yimisebenzi. Ulivi uhlelo weza Fridays hamba lomculi odume kakhulu kwelebhilithane ngengoma zakhe ze-house music oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Elebhilithane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela eZimbabwe kanye lakwamanye amazwe amahlanu angezansi e-Afrika lapho lisaphenya udaba lokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele-South Africa. Abengilandi babika ukuba lo mhlobo ulolaka oluphindiweyo ukwedlula eminye ethe yabakhona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indizamtshina ezivela kwele-South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini leZimbabwe zibikwa sezimiswe ukungena kwelebhilithani kusukela lamhla, kuthi labo abangenayo bevela kulawo mazwe kuzamele baqale bayehlala lapho abangasoke bahlangane nabantu khona ku-quarantine, njalo bezokube behlolwa ngesikhathi bekulezo ndawo. Umqondisi wenhlanganiso e-Community Working Group on Health, CWGH, uMnumzana Itai Rusike uthi bakhathazekile ngale imibiko yomhlobo omutsha waleli gciwane.
The new COVID-19 variant definitely poses the biggest challenge to our response to the pandemic so far, as the majority of the people in Zimbabwe are no longer observing
that WHO. Zokuzondoloza kulolu bhubhane ekhathekelwa amazwe ngabe wo kakhulu. Sibona ukuthi inani labahlatshwayo liphansi kakhulu. Lo daba lwemingcele yethu engalondolozekanga kuza kutho ukuba iningi labantu abase-South Africa baza kungena kuleli besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo, uMnumzana Cosmas Mathe.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kwele-South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi sase net of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi-festive season, anything can happen. Into ebuhlungu sibili le ngoba sibe sekungani sesijwayele, sesivaccinethile, njalo amanani ebesesehla abantu ababanjwa yiyo bekukuhle sibili, kodwa nawo lokhu sekusethusa kakhulu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi kasikho isizathu sokuba uZulu ethuswe imibiko yokuqhamuka komhlobo omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ulolaka olwedlulise amalawulo. Ekhuluma emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle owe-Health Professions Authority, HPA, 2021 Annual Congress owenzelwa eHarare, umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga uthe wathi uqhamuka uhlobo lwe-Delta kwele-South Africa kwaba lokuxokozela okufanayo.
What I want to say at the present moment is that the country should not panic because we are very prepared. This variant,
B11529,
uphinde waqonqosela uChiwenga ukuba indlela kuphela engenza uZulu avikeleke kulolu bhubhane yikuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kilo. Kunje sebefinyelela kuzigidi ezintathu, 2,774,928, asebelihlatshiwe ijekiseni lesibili ngemva kokuba abedlula kancinyane inkulungwane eziyisikhombisa, 7,486, belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Embikweni yabo ephuma nsuku zonke yesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba sebefika phose izigidi ezine, 3.7 million, asebethole ijekiseni lakuqala ngemva kokuhlatshwa kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, 18,687 izolo. Abezempilakahle baveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 133,774 asebetholakale belalo mkhuhlane, kuthi abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu babo, 128,540, basindakiwe. Abafika phose inkulungwane ezinhlanu, 4,704, kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Lanxa lingani lilokhe lisasephansi inani lasebevikelekile ngemva kokuhlatshwa kabili, uhulumende uthi uzolifinyelela lelo nani elidingakalayo ukuba uZulu elizweni kuthiwe uvikelekile lezigidi ezilithumi, 10 million, luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kusiyaphela umnyaka. Loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kusiyaphela umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumezis Gama.
Kunjalo nje sokulokukhathazeka kwabaningi abadabuka eZimbabwe ngemva kokuqhamuka kohlobo olunye lwe-COVID-19 olwe-B11529 kwele Botswana. Besithi ithemba lokuya ekhaya ngekhefu lekhisimusiliya lifiphala. Umqondisi Dube we-Studio 7 usipha lolu daba eseHaron kwele Botswana.
Ele Botswana ngelinye lamazwe amathathu labantu abatholakale belo hlobo olutsha lwe-COVID-19 olubizwa ngokuthi B1.1.529 kuyona le iviki. Kulabanye njalo abantu abatholakale belomhlobo lo wegciwane kwele South Africa lase Hong Kong osekuthiye iningi lidangele kakhulu ngesikhathi bekulethemba lokuthi ubukhali be-COVID-19 bese buthundubala. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana kade bekhangelele ukuthi ikhefu lekhisimusi lonyaka bazakwenelisa ukuyahlangana lesi hlobo labangane ekhaya njengoba nyakenye bengenelisanga. Kodwa ukuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 kuyona le viki sokuthundubala beze amathemba awabaningi emazweni afanele Botswana le South Africa. Kukhalelwe ukuthi inkokheli yamazwe amabili ibike ukuthi kuyathathwa inyathelo bani kusiya phambili. Umsekeli kamongameli weBotswana uMnumzana Slamba Tsokwane uthi abantu kumele behlale beqaphele kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19. UTsokwane uthi leBotswana lilakho ukubuyela kusiqondisa esiqinisiweyo sokulwisana le-COVID-19, kodwa uthi bazalinda uphenyo olwenziwa phezu kohlobo olutsha lolu. Lokhu sekufake abeZimbabwe evalweni. Besithi uma bekubuyiselwa iziqondiso ezilukhunza ukulwisana ne-COVID-19 kungatsho ikhefu lekhisimusi elimnyama. UMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi sebesevalweni ngesikhathi bekhangela ukuthi uhlobo olutsha luphela nesiqubu esingakanani.
Ikati-ke besilekhangelelo eliphezulu kakhulu ukuthi kulumnyaka kungani kungcono sizanelise ukuhamba emakhaya kula kumnyaka ophelileyo, kodwa sokulokusethusayo kumbe ngithi ama-president asengani azahlala phansi ahlangane kukhulunywe ngokuhamba ama-restrictions. So kulokwesabela kakhulu ukuthi singaba sizethekele zaseBotswana ezivela kwele Zimbabwe singagcina sesehluleke ukuhamba ngendlela eqondileyo sibuyele emakhaya.
Kukanti uMnumzana Dumezweni Ncube ukhala ngokuthi kungavalwa imincele kuhle kuthabalalise amathemba okuya ekhaya.
Hey, this new variant lesikhona lesilethu kwethuka ngithi abantu esihlala ngaphandle kwelizwe leZimbabwe lesikhathi ukuthi sizahamba emakhaya siyebona izihlobo labazali this coming Christmas, but sesethukile manje sesabona ukuthi ngxenye ngathina sifaka ama restrictions lama lockdown kuvalwe lama border njengoba bekwenzela iminyakeni le mbili edlulileyo. Sesithembele nje inkosini ukuthi khona kusoze kuvalwa ama border senesiyabona izihlobo zethu ngoba isikhathi sesiside sineminyaka singababoni. Sithembele ukuthi sibabone umnyaka onalo ikhisimo siliyezayo.
Enika isimo sokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 ngolwesine, usiphicwa mfundo Msipili Msipili we-Committee ye-COVID-19 kule Botswana uthe isimo asiyesabeki kangako noma nje umhlobo omutsha wabanjwa kwele Botswana ngomvulo. Uthi inani alikaqoni kangako le Botswana lingene enye iviki lingabhalisanga umuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
3 days Botswana recorded 60 new cases of COVID-19. A number that it's really reassuring in terms of
bekule nani labantu abangamachumi ayisithupha kuphela ababanjwe bele COVID-19 emalangeni asanda kwedlula, okuyisitshengiselo sokuthi umkhuhlane uqhubeka usehla njalo asilahlekelwanga ngumuntu ngenxa yomkhuhlane lo.
Ele Botswana lithi akumelanga abantu bahle bebambe amaphaphu kulandela uqhamuka kohlobo olutsha ngoba ucubungula asebekwenzile utshengisa ukuthi umhlobo lo ulezinye impawu ezejwayelekileyo. Amazwe angentshonalanga afana le-United Kingdom kanye le-Italy ahle amisa izethekelo ezivela emazweni abalisa eBotswana, South Africa, Lesotho, Swatini, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. NginguMqondisi Dube owendaba ze-Studio 7 ngisabrone kwele Botswana.
Amapolisa athi kulamasela abehlome ngembhobho abambe inkunzi imota yabalindi eye-Forced Security izolo emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eHarare, atshontsha inkulungwane ezidlula amakhulu amathathu amadola emelika US$334,000 kanye lembhobho embili. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonya athi uthi lokhu kwenzakale sokwedlule ihola lesihlanu emini yantambama 5:13. Wengeze wathi basadingisisa ngalolu daba. Izehlakalo ezinje zike zamemetheka kakhulu kubulawayo kunyanga ezedluleyo, kodwa kulezi nsuku besokuthule kulandela ukubulawa lokubotshwa kwezinye izigebengu ngamapolisa kulelo dolobho ngoMpandula. UNdongemile Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube, yena othi izakhamizi zikhathazekile kakhulu ngalesi sihlakalo.
Imvama ukuthi ungezwa kuthiwa kule mali enkulu kangako eyabitshontshiwe kwandisa ukuthi kube labantu abangaphakathi kwaleyo nkampani abasebenzisana lezi kliwi kumbe izigebenga lezi eziyabe zithe zathatha leyo mali. Yikho ke sikhuthaza ukuthi amakhampani ahambisa kumbe ayiwathutha lezo zimali ezisendaweni ezithiyeneyo baqhatshe abantu abathembekileyo, ngoba kuyavela sobala ukuthi laba abantu abavuke ngovivi besiyacathamela leyo mota ebihambisa imali bebelodletshana balomkhondo abawaziyo ukuthi bangayilandela bayayithola njalo bathathe leyo mali.
Kulezi nsuku besokungani sokuthuli kobulawayo, izehlakalo zokubanjwa inkunzi okunje besezehlile bezingasazwakali. Izithini izakhamizi ngesehlakalo lesi?
Izakhamizi zakobulawayo seziqalisile ukudlela egilweni, ngoba nxa sesilanda isikhathi sekhefu lekhisimusi kwandisile ukuthi izidlova lazo zithi khwatshu ziqalise ukuhlukuluza abantu ngezindlela ezijeneyo. Yikho-ke khonokho kusungula cha kwabantu asebeqalisile ukuthathela izimali amankampani la ahambisa izimali endaweni ezijeneyo. Khonokho kukodwa sokuhle kwavezela izakhamizi ukuthi ubugebengu lobana sokusungula ayisibo bodwa kuphela abantu abatshontshelwa izimali abahlangana nobunzima bezigebenga, bakhona abanye asebeqoqodela abantu ezindlini bebathathela izinto ezijeneyo, bakhona abanye asebehlukuluza abantu bebathatha ngamaonda fithi bafuna ukubadlwengula kumbe babathathela izinto abaziqheleyo, bakhona abanye njalo asebevame ukuthi bacathamela abantu bezihambela nje ezindaweni ezijeneyo babagomode. Konke khonokho yikuganga okwenza ukuthi izakhamizi zakobulawayo zihlale zithithibele, ngoba sezikwazi ukuthi kutsho ukuthi uhlanga lolana osoluvukile futhi olwezigebenga akade sebethe baluphumula sokuthe cosololo. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele kakhulu, ngoba izigebenga sezithe khwathu sezivukile sezilungisela ikhefu lekhisimusi elibuyayo, njalo abanye babo siyakwazi ukuthi ngabantu ababevela ngaphandle kwelizwe besemazweni asingcelane lawo ngokungekho emthethweni babesebebaleka khona lelwa ngenzi kuganga abasebezoqhubeleka isukanga ngapha nxa sebesezimbabwe yikho ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zibambane nxa zithe zezwa umkhondo wabantu abagangileyo zitshelane masinya zitshela amapholisa ukuze abantu labo babanjwe sikhuthaze njalo futhi ukuthi amapholisa abantu bangabuya bezobika indaba ezitshiyeneyo ezokuganga basukumele phezulu bancedise izakhamizi ngoba izakhamizi zingeke zisume ziyaqabhamanga emapholiseni
umnumzana thembelani dube ngowenhlanganiso yobulawayo progressive residents association mulimzwe lapho ixoxa lo ntungameli inkomo Wakhala umkhosi omkhulu abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa awezimbabwe in special permits abathi ukuvala kwawo kuza kwenza balahlekelwe imisebenzi uhulumende wakwele South Africa ubizo lokubana usevala uhlelo lolu olulabadabuka ezimbabwe abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili abantu laba banikwe umnyaka ukuba balungisise amanye amaphepha azabenza bahlale njalo basebenze ngokusemthethweni kwele South Africa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabakhalayo ngunkosazana Sobala Ndlovu odabuka ematshetsheni eGwanda esobeleni semathobeleleni sawo.
Kuzaba yinto ezangihlukumeza for the rest of my life ingoba njengamanje ngirendi flat ngisebenzisa i-permit ngila i-account e-Edgars ngisebenzisa i-permit ngile account e-Capitec ngisebenzisa i-permit ngile account e-Netbank ngisebenzisa i-permit ngile account e-FNB ngisebenzisa i-permit ngayenza i-license ngasebenzisa i-permit izinto zami zonke bezibanjwe i-permit njengoba besendele sempila impilo yasemzansi So nxa kuthiwa we are not renewing ama permit guys angazi ukuthi ngizophila kanjani ngoba kuzonikeza enye impilo entsha engayaziyo
Nkosazana Ndlovu uthi ulapho kulahlekelwa ngumsebenzi
bekiyiKenya ngokuba le permit kodwa ke manje mabe besitshela ukuthi ama permit asisawa renewi kusuka kube buhlungu kakhulu especially kwabanye abantu bazamelwa imisebenzi njengamanje sizahamba emakhaya sizabuyiselwa esayidini lakhe uhulumende asazi ukuthi uzothola or uzoluza asazi kodwa sithola ukuthi njoba already sesikhiphile izimali emabhenki sabeka ama account asisekuthatha impahla asisekwenza izinto ngama permit njengoba sesizovalela ama permit lapha ngizama uku emphasize ukuthi I permit le ebengisebenzisa I working permit enamathiselwe ku passport yami ibilusizo olukhulu kakhulu empilweni yami
umnumzana Nhlanganiso Juma osebenza endaweni yokudlela laye uthi uthithibele ngokwethulwe ngurhulumente wakule South Africa
lami ngomunye kade sisebenzisa I South African permit namhlanje sene sizindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi ama permit ethu asa renewa kusiphatha kabi kakhulu sithi kubuhlungu sakwazi ukuthi siqhubeka siya ngapi siyasebenza kanti besisebenza ngama permit silama account ama flat esihlala kiwo azovala azothathwa futhi saba le problem enkulu kakhulu ama account ethu azofreeza yonke into nje sinayo South Africa izofreeza imali zethu zonke zisinazo masingazithathanga before 31 which means is a freezer emsebenzi sophelelwa ngumsebenzi kwenza abantu abaningi kakhulu athi sisebenza ama-permit lapha ekhampanini
baningi abanye abathi bekuvele kuzikhanyela ukuba uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa uzavala uhlelo lolu omunye wabalolo mbono lo ngumnumzana Sipol Ngulube laye olamaphepha la
i-government ye-South Africa was under pressure from ama-voters ama-citizens e-South Africa ukuthi abasifuni benze lokho okufunwa ngama-voters okuyikho okulungileyo vele ngohulumente thina kusiphatha kubi ngoba asifuni ukusebenza sisafuna ukusebenza but iqiniso yikuthi i-government ye-South Africa ibisisekoneni siyakwazi ukuthi recently ama-elections wona la ma-local elections one party umashaba was campaigning ngama-immigrant He got 16%, nearly 20% of voters in Gauteng.
Uhulumende wakwele South Africa uthwaliswe nzima ngabanye abadabuka kulelo lizwe abathi izalo zeZimbabwe zibathathela imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoCape Stone.
Kulive talk lamhlanje sikhangela uqhamuka osokwenze uhlobo olutsha lwe-COVID-19 kule South Africa olubizwa ngokuthi B11529. Ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela ezibhekane labesifazana beZimbabwe lapho bezama ukungena ezikhundleni zokukhokhela kwezombusazwe, kubikwa sokudala ukubana inani labo liqhubeke lisehla edalela ephalamende lalapho ocandwa khona izinqumo eziqakathekileyo zentuthuko yelizwe. Bona Sesiya Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abesifazana abangene umhlangano ebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women in Leadership Development obunesihloko esithi The Impact of Gender-Based Violence on Women's Participation in Election Processes in Zimbabwe bathi bahlangana lodubo lokuhlukunyezwa lapho bezama labo ukuzimela. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi iningi labesifazana abaphatheka kwezombangazwe bayasetshenziswa. Ilunga ledale ephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi bayancindezelwa kakhulu ezweni kusetshenziswa ezomdabu.
Senanzelela kakhulu ukuthi especially thina abe omama siyancindezelwa kakhulu. Indlela esincindezelwa ngayo indlela leyani yokuthi babuyela back to ama cultures okuthi umama akufanelanga ukuthi abonakale elida, or umama akufanelanga ukuthi abonakale eparticipator ezintweni eziningi. But thina njengokuthi yinto esilwisana layo, silwisana lezinto zona ezinjengazona lezo zokuthi omama lamantombazana bayancindezelwa, bancindezelwa ikakhulu. Nxa sofika esikhathini zwene ezokukhethwa ezokhetho uzwa sesisiba nxa kungakabi lokhethwa hayi siyabe sifakwa phambili, but nxa sofika esikhathini zokhetho sesifakwe emuva.
Unkosikazi Lucia Mathibenga ophatheka kwezombusazwe uvumelane loMahlangu ethi ukuncindezelwa kuhamba phambili emabandleni laphandle kwamabandla ezombusazwe.
Abantu besifazane bahlangana le-gender-based violence kwezombangazwe kungaba nje phakathi kwamabandla abawasekelayo kumbe nje ngamanye amabandla abayabephikisana lawo. Umuntu ongumama ulakho ukuhlangana le-gender-based violence lapho yena edinga laye ukuthi abe ngumuntu osebenza kwezombangazwe. Isixwayiso sami sithi sakithi ake siyekeleni omama labo babe lamathuba okuthi badinge ukukhethwa kungela udlwangudlwangu, badinge labo isikhundla bekhululekile. Singabatsheli ngokuthi engxenye sibathethisa ngamanye amazwi abuhlungu ukwenzela ukuthi bayekele.
Osakhulayo uBonyiwe Dube osebenzela eGwanda olwela amalungelo oluntu uthi udlakela luhamba phambili ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Sikhuthaza uzwelo wonke ukuba ancedise ekuvikeleni ukuhlukunyezwa kwabesifazana elizweni lonke jikelele, ikakhulu ngesikhathi lapho umhlaba wonke uthakazelela i-16 days of activism against GBV. Leli lithuba eliqakathekileyo kakhulu ebantwini basemathsouth lapho sikhuthaza ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Sinanzelela njalo ukuthi kumemetheke kakhulu kulowo mnyaka kubangelwa yi-COVID-19.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Women in Leadership Development unkosikazi Permanent Ngoma uthi ukuhlukunyezwa kwabomama kubangela ukuba bangaphatheki kwezombusazwe.
Njenge-world sinanzelela ukuthi ukuhlukunyezwa kwabomama esikubiza sithi gender-based violence kubangela ukuthi omama bengaphatheki kwezombangazo. Lokho kusenze ukubana sibe lo mhlangano lapha esihlangane khona labo mama abangabakhokheli abo councillor labo MP lapha sixoxe khona ngodaba lolu olwe gender based violence. Omama ba khulumile bavumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi njengabomama nxa uhlangana lendaba le-GBV uhambe ezindaweni lapho okumele uye reporter khona uyenzela ukubana uthole usizo.
Indikimba yomkhankaso lonyaka ngethi hashtag Orange the World, End Violence Against Women Now. Nimele iStudio 7 ibo Bulawayo, ningu Anastasia Ndlovu. Kuliviki uhlelo Woza Friday sihamba lomculi odume kakhulu kweleBrithani ngengoma zakhe zomdumo warehouse music. Kulezi nsuku ucula umdumo wengoma zokholo usuku oluhle Ngcobe owazakala ngegama lokuthi Oluhle. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Oluhle wathupa kakhulu ngengoma yakhe eyadla ubhethu uguqa uthandaze ngo-2010. Yathazelwa ngabantu abaningi eningizimu ye-Afrika yonke. Okwamanje sephendukile njalo ke uyaphambili ecula umculo otshisayo.
Okay, icula siyaphambili okwakathesi ngidinga ama-opportunities akhona ngoba umculo uya uguquka sonke isikhathi. Kupheka umculo kwenziwa ngabantu besilisa kodwa ngabantu besilisa sokuthi ngizenzele ngingedwa njengomuntu wesimame nganelisa. Ngakho-ke ngiqhubekela phambili akhona nesifiso sokuthi ngingafundisa abanye abomama ukuthi labo bakhona ukuzenzela bebodwa.
Usebenze kakhulu emazweni afana leSpain, Germany, France esenza imicimbi yakhe okwamenza waduma kwamagama kulamazwe ngomculo otshisayo.
Icule lasiza kakhulu eEurope lithi Owami engalenza lo DJ abamuthi ngukholi owaseGermany. Lelo laduma kakhulu, laduma kumafestival amaningi kakhulu eEurope afana nalabo Tomorrowland.
Abantu bangawuthola ngaphi umculo wakho ohlabusa kangaka Mancube?
Umculo wami utholakala kubo Beatport, kubo Tracksource, iTunes, Amazon Music, nazo zonke izindawo ezitheleyo ezifana nabo Spotify online.
Oluhle njengomculi ohlezi esenza imicimbi yokujabulisa abantu endaweni ezijeneyo kuze kwazi le Europe. Njalo nxa ufuna ukuzoculela uyatholakala.
Abantu bangangibuka for ama-events abo bedependa ngokuthi i-event enjani. Itholakala ku-Instagram Oluhle Ncube, itholakala ku-Facebook Oluhle, faka i-message kumbe bangithole ku-email ethi notemrecords@hotmail.com. Khona lapha okunomanager wami khona abangamthinta.
Uyasebenza Oluhle kadlale njalo othi kabuyele emuva ngokucula. Nguye osilayo kuhlelo Woza Friday mpela sonto emnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Mpraxeges Jeremiah. Siyalibonga ngokulandela
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.